Isiphathimandla senhlanganiso yezifa uBrighton Malandule uthi abalandeli bomdlalo kanobhutshezwayo akumelanga basole inhlanganiso yezifa kuphela ngemva kokuba inhlanganiso yeCAF ilaye ukuba kulankundla kweleZimbabwe elungele ukudlalela iqembu lesizwe lama-Warriors. Inhlanganiso yeCAF itshele inhlanganiso yezifa ensukwini ezisanda kudlula ukuba inkundla yeBarber Field yona ubekuyiyo yodwa okwakuthiwa isesimeni esingcono okokuthi ingabe isetshenziswa ngesikhathi kusalungisiswa lokhu okungalunganga layo isifakwe kuluhlu lwenkundla ezingalungelanga ukudlalela. UMalandile uthi inkinga ibhekane labanikazi benkundla ikhansili yedolobho lakoBulawayo yikuba ezinye izinto ezifunwa yinhlanganiso yeCAF abangeke benelise ukuzenza nxa kukhangelwa indlela inkundla yeBarber Fields eyakhiwe ngayo.
IBarber Fields Stadium yakhiwa ngo-1957, iNational Sports Stadium yakhiwa ngo-1986, and we have not done any major renovations. Ukuthi iBarber Fields ithi get renovated to international standards, okunye is not possible.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gogoyarira uthi kumele kube lokukhulumisana okungcono phakathi kwenhlanganiso yezifa labanikazi benkundla ababalisa amakhansili amadolobho atshiyeneyo kanye lohulumende.
Sanikezwa sibili indawo esimele sizilungisise, kodwa inkinga akusabanga lokulandelela kumbe ukuncedisana, ngoba kimi international issue is not a zifa issue or council issue. Singasebenza kuhle, ngibona nani lokhu silethuba njalo ukuthi amanye ama-stadiums indaba yama-grounds yamatsha angiboni iphumelela, kodwa ngibona nani CAF yakhona ilamatsha up standards, because ngagala kwamanye amazwe ama-stadiums zakona phosa manje ke BF kukhona unye okungajinjekiyo, but thina sithi ukuthi okungajinjekiyo haya sizokwenelisa. Ngokubona kwami mina ukuthi sikwanise ukuthi singafukwanise ukufuna lokuthi singayike stadium akuvumi, kodwa singathi singahambe sedlala kwamanye amazwe khangele ukuthi siyabusuluze njani kanganani. Ababukeli bayaluza, ama-hotels ayaluza, kukanti singakhangela le ndawo zokudla ziyaluza.
Idolobho lakoBulawayo lithi selikhulumisana lezifa labanye ngokumele kwenziwe enkundleni eBarber Field Stadium ukungabi le ndawo zokudlalela kumbe ukuzilolongela ludubo olubhekane labezemidlalo kweleZimbabwe ngoba indawo abazisebenzisayo zingekamasipala. Iqembu elabhidlikayo eliyamaZulu like laba lenhlelo zokwakha inkundla yokudlalela endaweni yeKelly Sports Club, kodwa lokhu akusayenzekanga ngemva kokubhuluma kwaleli qembu. Iqembu le-Highlanders lona liphezu komsebenzi wokuvuselela inkundla zalo zokuzilolongela endaweni elayiphiwa uba liyisebenzise kweminyaka elikhulu e-Highlanders Clubhouse. Isikhulumeli seqembu leBhoso uRonald Moyo uthi lokhu bakwenza ngoba bezama ukwehlisa indleko ezibhekane leqembu.
Okwamanje siyahaya ama-facilities okutrainer okuletha indleko enkulu ku-club, njalo siyalimitha isikhathi esitrainer ngaso ngoba nxa lingatraineli kuma-facilities enu uyathola ukuthi i-training yangikhona iba strict ngesikhathi, maybe ibe nge-1 hour, kodwa nxa sesile yethu sesakwazi ukuthi senze esikuthi thina ama-specialized training, ngoba siyabe singajahanga lutho isikhathi sonke siyabe silaso, i-facility ngeyethu singayibhadaleli. Lokhu kuzayenza ukuthi even the performance ye-team i-improve ibe ngcono.
UMalandile uthe inhlanganiso yeCAF ithe inhlanganiso yezifa kuzamele itsho ukuba lumdlalo wabo okumele udlalwe leqembu le-Algeria uzadlalelwa ngaphi ngemva kokuthiwa inkundla yeBarber Fields layo kayilunganga. Uqhubekele phambili esithi nxa sekuthe kwehlula ukulabhela kwabo kungangcono lomdlalo uqhutshelwe kwele-South Africa, ngoba iqembu lama-Warriors likusibaya sinye lamaqembu kwele-Zambia kanye lase-Botswana. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.